sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Sibonga kakhulu uEvans Zininga osinike indaba ngolimi lesishona. Sengilamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mpandula 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolleji le University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqatshi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolleji le University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababotshiweyo laba bahlanu njalo babalisa uTinotenda Mangana, Hazel Gwande, Tanyara Dzwanzimbo, Tinovimba Musengi lo Charles Moyo. Abanye abafundi abalichumilane ababotshwe ngesizathu esifanayo ngomvulo bakhululwe izolo ngemva kokuhlawuliswa imali yefayindi. Kuthi ababili bakhululwe ngebail yamahala i-free bail namhla. Ngokutshona kwelanga abahlanu laba bebelokhe bevalelwe e-Avondale Police Station. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezinasu umnumzana Benon Ncube osole kakhulu ukubotshwa kwabo.
I think lokho kutshengisela abafundi bonke ukuthi uhulumende lo kade sizitshela ukuthi umi labafundi hayi akakho lati. In fact, uphusha ama-agendas akhe yedwa ngoba nxa kuyikuthi ubezimisele ukukhulula abanye esithi bakhulula ngenxa yokuthi sebesithengise ngendaba ze-school fees, ubopha njani abanye ababuya bezokumala labo abakhulula ngendaba ze-school fees? I think thina into esiyimele lapha yikuthi sokulama-different agendas osokumele silwisane nawo. Kuqala silwisa indaba ye-school fees, sesilwisa indaba ye-oppression. And thina besingazimiselanga ukuba abantu abamisana lohulumente but asisela ngenye indlela ngoba nxa sizame ukukhulumisana naye uyabopha. Njalo sokumele sizame ukukhulumela laba abotshiweyo and asesekele ukubamela and sizabamela ngendlela yena leyo esimela ngayo indaba ze-school fees. Akasoze abophe wonke umuntu, ye angabopha but asoze asiqede sona.
Lingaba selizwile yini ukuthi laba babotshwe namuhla betheswa cala bani bona?
Khathesi besingakezwa ukuthi icala yiliphi but ngizazama ukukhuluma lo nabe-legal secretary ongiyoseharare ngoba babotshelwe eharare and ngizathola ukuthi kuhambe njani but siyake sisazi nje ukuthi i-reason ababophele yona inkinkini zethu ukuthi lina elikele sizizomela abanye benu sesibamba-ke lina ukuthi next time lingaphili but thina aphela asimi indaba yethu ngesitofisi njalo esitofisi asikehliswa. So asina ngenye indlela ngaphandle kokubuyela futhi sezengisela until isikofi sizesilunge ngoba i-reason yokutshengisela asokuba ngomsindo nje but ngekuthi isikofi sesihle ungasokubotshwa laba abamela indaba zesikofi akula ngenye indlela but siyaqhubeka seke sihamba kuze silunge leyo problem esilungisayo.
Laba asebekhululiwe nxali khulumisana labo bathi bazaphatheka kwezinye inhlelo zokutshengisela yini phezu kwalolu daba kumbe sebesesaba?
Sikhulume labo bona bathi okwenza batshengisele ukuthi bayahlika ukuqhubekela phambili ngezifundo ngendaba yesikolo. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baphuthise izifundo zabo. Bazimisele ukuqhubekela phambili besenza konke okumele bakwenze ukuze baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Ikhulumela abatshengisela ukuthi if it is really necessary they will continue doing whatever is necessary and unnecessary ukuthi benelise ukuthola imfundo. please tell me things then. But in the end, we can tell us imali lezo sizibhadala azizenelisi bazaqhubeka ethengise.
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi izinaso. Kolunye njalo udaba, isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Skhala uvuke ngolaka enkantolo namhla ngemva kokuba umantshi eyale ukubeka isikhathi abatshutshisi abamele babe sebephe amagqwetha akhe amaphepha alemniningwana yecala lokuphehla udlakela aletheswayo phambilini kokuthonisiswa kwakhe. Usikhala uthi umantshi uTaura Emanuere akaluphathi kuhle udaba lwakhe, kunjalo uthe uzacela ukuthi asuswe ekwahluleni leli cala. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo lazo izolo ziveza ukudana okukhulu ngokuthi umqatshi akagcwalisanga isithembiso sakhe sokungezelela leli holo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembise ukwengeza iholo ngayona le inyanga kaMpandula. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zikahulumende ziveze imizwa ehlukeneyo ngokungagcwalisi isithembiso okwenziwe nguhulumende bethi kumele ananzelele ukuthi intengo yempahla yimanga ukukhuphuka ezitolo kanye lendleko zezikolo. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association koBulawayo, uthi umsebenzi wabo bawuthanda bezama lokusindisa abagulayo kodwa bona abatholi iholo elaneleyo.
Siyaqhubekela phambili sikhuluma ukuthi vele sifuna basibhadalele ama-US dollar ngiyo siyafunayo. So simelele ukuthi sibone ukuthi bazosibhadala yini. Bakhuthaza ukuthi umsebenzi wethu siyawufuna, siyahamba ngendawo yokuthi vele abagulayo siyathanda ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bayaphila kuhle. So sithi i-government senzile isifakele imali leyana siyifuna i-US dollar ngendawo yokuthi kathesi imali yethu ayisathengi i-bond i-RTGS.
Umnumzana Thembekile Ncube, umgcini sihlala we-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uthi umqhathi ubadanisile okwamagama.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingatsha ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezitaladeni kuza kwenzeka lokho.
Unkosikazi Sazini Ndebele, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi iholo labo aleneli ngitsho lakancane uma ukhanyela indleko ababhekane lazo.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingatsha ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezitaladeni kuza kwenzeka lokho.
Umnumzana Pride Ncube, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi uhulumende akalandaba lezisebenzi zakhe njengoba intengo yempahla ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke.
Imali siyayibona ingena kuma-akhawunti ethu, kodwa-ke mbona ngani uhulumende usithembise imbuzi esesakeni, ngoba lakhathesi lokhu engazange engezelele njengokuthembiswa kwakhe ukuthi mhlaka 1 September uzangezelela imali. Lokhu ifanana lale ekade ikhona emuva, okungangokuthi izithembiso zakhe azithembekanga, njalo mhlawumbe kasinakekeli njengezisebenzi zakhe. Loba nje intengo yempahla ikhuphuka, yena kakunanzeleli ukuthi le miholo fanele ilandele lapho.
Umphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivubelwano esifakwayo. Uchaze ukuba umphathi ntambo okhangele ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Wengeze ethi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Liwe wange edalele parlamente umnumzana Daniel Molokele usekwethekeleni eMelika ukuzokwengena umhlangano omkhulu wamalunga amadala eparlamente emazweni angamathumi amathathu 30 owenzelwa eWashington DC wokuhlaziya ibhizimusi elenziwa ngeleChina emhlabeni jikelele. Umsebenzi wabeChina usolwa emazweni amaningi ngoba ulocindezelo kanye lokuphehla inkohlakalo ikakhulu emazweni asathuthukayo awezwekazi le-Afrika. Ewange lapha uMolokele yavela khona kulamankampani amaningi awezizalwane zeChina. Dola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni lapho amankampani ancintisana khona ukuthenga imali yaphandle kwelizwe ebhanga elikhulu lelizwe iRBZ auction. Idola elilodwa elemelika selibiza amadola angamakhulu ayisithupha lane $604. Kuthi emkambo omnyama idola linye libizela amakhulu ayisikhombisa kusiya kunkulungwane $700 to $1,000. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuyinto enhle ngoba kutshengisa ukuba umkambo omnyama kawusaxhwalanga njengalokhu obekusenzakala ekuqaleni komnyaka. Zithi njalo amankampani ayehlawulwa nguhulumende andubana ahambise impahla ayengezelela ukuqongisa intengo yemali zaphandle kwelizwe kuthuthukisa umsebenzi womkambo ongekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana uJoseph Chuma usomabhizimusi njalo elilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF.
Idola eleZimbabwe liqongiswa ukubana belivele livalelwe ngendlela engayisiyo iRBZ beyisenza lokwana ukuthi ayicontrolled monetary system. Nxa sokuvuleka kanje kuhle ukubana lifike esigabeni sokuthi liyabe li-reflecta okuyikho okubonayo kulokhu esikuthi ngesingezi i-black market. Nxa kusondelana kunjeyana
ukulingana kwentengo yemali kumsika omnyama njalo le ntengo yemali okusemthethweni kuma-auction kutshengiselane.
Ungabambana kunjena kuza create i-stability even lakosomabhizinisi ngoba kuyabe sokusebenzeka ngoba kathesi yinto ebivele ibulala ibhizinisi eziningi ukubana ngapha emabhanga bakutshela irate ethize kodwa lapho kule mali yakubona khona irate yakhona layo imi ngenye indlela. So khona kukhona bekusenza ubana kube lomehluko othize kakhulu oluyenza ukubana kungasebenzeki ngendlela epheleleyo.
Ngontulikazi, uhulumende usungule uhlelo lwamapeni egolide ukuthi ancedise kwezomnotho kwaleli. Ungathi ancedile na ngombono wakho Mnumzana Chuma?
Ama-gold coins ubuya kwawo ancedile sibili. Sibonile sokusiba le stability kuko konke kodwa into emqoka kakhulu omele sinanzelele irate yethu ibaleka not because of anything kodwa bekubangelwa ngama-contractors laba abakhontrakte ngohulumende abade bebhadalwa nguhulumende imali inkalakatha bebesenza imigwaqo lezinye izinto ezinjalo olungisa amadamu laba abantu yibathi bethatha izimali lezana bazise emsikeni omnyama.
Nxa sihlolisisa ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ukuthi livuke njalo libuyele lapho elalimi khona kudala ikakhulu nxa silinganisa lelizwe elinjengele Zambia elake lagaqa phansi ngamadolo kodwa selasukuma lavuka kwelezomnoro eleZimbabwe lilahleka ngaphi?
Umkhono weZimbabwe awehluleki ngenxa Kwa na kumele kuvinjwa kuvalwa bese kusithi ke owesithathu owesibulala kakhulu abanye abantu abakuhulumeni ngabona abenze izinto ezingasizwe ezifuna uhulumeni ama policies ethu akhona kodwa bakhona abantu abangawabambi kuhle kodwa kwana sokusibangela ubana sisiyehluleke sina kuhamba ngasehluleke
lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi wakobulawayo olilunga lebandla lezanu PF esimbambe ecingweni ekhona lekobulawayo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya laye uvumelana laye esithi ubukhohlakali bubhidliza umnotho welizwe Muli edabuka enkayi ehlala kwele Botswana ecela usizo ngemva kokutshelwa indlu ngempela viki lapho okubhubhe ingane yabo eleminyaka emibili kukanti umama le inye ingane basesibhedlela bechile kakubi intatheli izindaba ye studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana
okwaqala kulilanga elifana lamanye ngolwesihlanu oludluleyo Kugcine kulusizi kumuli kaMnumzana Thisen Spanda ohlala eDlokweni duze leGabron kwele Botswana lokhu kulandela ingozi yomlilo echiye imuli kaSpanda lahlelwe indodakazi eliminyaka emibili umkakhe kaSpanda unkosazana Pinky Singo kanye lenye ingane yabo elenyanga eyodwa basesibhedlela sePrincess Marina eGabron lapho abalaliswe khona betshe kabuhlungu umakhelwane uMnumzana Gift Maphosa ngomunye wabakade bekhona ngesikhathi imuli kaSpanda iwelwa ingozi yomlilo
so ukuthi umama wayephika lapho endlini labantu abakhe evalisa ivalo so ukuthi kwasokudukula isilinda kushuthi kwakulelu soft connection so kuthi kwasokudukula isilinda umlilo lo wahle waqonda kiwo khona kumama labantwana so umama kwaduka kakhulu umsindo omkhulu kakhulu umama wazophuma ekhijini siyaphandle ngangale memeza sizane sizana abantwana betshele endlini so manxathi siyabuya laphana sathola abantwana batsha baphakathi batsha phakathi komlilo kunzima kakhulu so kwakungasakuvele kwasokunzima sikubeka ngakhanye lapho abakhona umlilo ugubuzele phezulu so sazama ukudinga amabhakede ngangapha sabuya sathela amanzi sathatha lo muntu mfana obuya ngapha la obuya wathatha wathela amanzi kwasokuzobuya abanye abafana ababeyi-2 ababe-25 extinguish labo babuya abancedisa nge-5 extinguish yikho kwayenza ukuthi umlilo wakhona uyehle then basebathatha basebephuma labo phandle
khuluma esesibhedlela uNsingo ulandise okwenzakala ngolwesihlanu esithi umlilo waqala ngesikhathi ephekela imuli
ngabhoyela amanzi ngegedle esayidini ngahlala khona apho eceleni ngizwa kusithi vuka upheni ngisakonanga ukuthi kuhambe njani ukuthi emnyango ngafika njani nambonanga ngathi ngifika emnyango isivalo sangishoka ngawela phansi ngaphinda ngatsha futhi ngavuka futhi ngavula umnyango ngathi sengivula umnyango aza kuhla umkhosi ivoice yami yayingasaphumi total zama ngaphindaphinda ukuthi ngiscream ivoice yami yayingasaphumi ngaze ngaphumi kodwa sengiphandle siphume ivoice yami nxa ngikhuluma
uSpanda yena uthi usele ethithibile ngalesi sesihlakalo esenzakala engekho eyeselela imuli
so ngithe sengizofika endlini lapha ngathola ukuthi endlini sekutshile abantwana sebethedwe bahanjiswa esibhedlela ngathi sebehanjiswa esibhedlela kanjalo kwaba ukuthi kuthiwa mina ngilinde amaphoyisa ukuthi behambe beyothatha i-statement ngasuka ngahamba emaphoyiseni ngathatha i-statement so ukuthi ngihambe lenye esibhedlela kwaba ukuthi isikhathi sabe sinjaye sokuthi ngihambe khona ngathi isibhedlela ngaba ngumuntu ovuka ekuseni esiyakhangela abantu abakhe uma ngifika khona ngale isibhedlela babentshela ukuthi lo mntwana ona 2 years senjile
ukhala ngezandla ngoba engasebenzi ephila ngokubamba lapha lalaphayana
so umonakalo ongidlileyo lami nje ngithwele nzima angazi ukuthi ngancitheka kanjani ngoba angilalutho angilani njalo ngingumuntu nje oyintandane ongasela bazali so lami bengicela usizo ukuthi ngicela izandla abalomusa ukuthi bangisize ukuthi abantu bami labona lawo abasesibhedlela baphephe ibekwanise ukuthi labo bebuyele esimeni esiright
okhulumela imuli umnumzana Mluleki Bhebhe uthi sebeqala ukuthola usizo ebantwini ngemva kokufaka umlayezo enkundleni ezijeniwe zokukhulumisana ezifana labo WhatsApp.
Nathi ngikhangela le simo abakiswa ekhaya sisethusa kakhulu. Ngibona ukuthi abala lutho abalayo. Ikwangenza ngathatha ifoto ye-1 ngayisenda ngayibhala ngicela usizo ngafaka lama-contact ami ngaphansi ukuthi ngicela usizo lisize umndeni nankulahlekele. Kungaposta khona ukuthi basibe ngibonisa abanye. Ngaqala ukusenda egroupini akithi eLupane District. Basibe ngibonisa noyenza ilinki bekuncedisela manje. Sebeqale ukuncedisa abantu sebelahlela imali.
Kukhangelelwe ukuthi ingane ebhubhileyo ibekwe ngempela viki kusaqhutshwa amalungiselelo ngenxa yokusilela kwemali. Kade ukhalelwe ukuthi amalungiselelo omngcwabo aqhutshwe nguhulumende weBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli uJoseph Biden wele Melika uthi izizalwane zeUkraine sezenze ubungcono obukhulu empini yazo lele Russia, esithi lokhu yinguquko eqakathekileyo empini yamazwe omabili. Umlawuli wedale lephalamende leCongress lakwele Melika, unkosikazi Nancy Pelosi, ukhokhele ukufungishwa kwamalunga amatsha edaleleli asanda kunqoba ekhethweni, ababalisa uMary Peltola owebandla lamaDemocrats ongummeli wokuqala ohlobo lwabohlobo lwabantu abatholakala beseMelika ngabamhlophe iNative Alaskan kulokho kungasungulwayo idala lephalamende leCongress. Kwele Sudan kube lokutshengisela emigwaqweni yedolobho leKhartoum uzulu wekhonona ngombuso webutho lakuleli owahluthunywa amandla ngomnyaka owedluleyo esithi kubuyiselwe umbuso wentando kazulu. Ilizwe leli selibone ukungahlaliseki kwabantu, ukubhidlika kwezomnotho lodlame lwezembusazwe kulokhu kwaqala ukubusa abebutho bekhokhelwa ngu-Abdel Fattah al-Burhan. Esigabeni esixoxa labadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe namhla silomnumzana Morgan Khumalo osebenza kwele South Africa.
Ngapha eSouth Africa kusho ukuthi ngikwi security industry kodwa ke more on technical, hayi kuma guardings and konke lokho. Kusho ukuthi nje ku technically ngisho kulezo zobuchwepheshe kodwa under security industry.
Akuchazise sibili ukuthi uyabusenzani.
Yimina ke engenza ama camera, kusho ukuthi kumanje ngingakufakela ama camera in short ngawafaka lana ukwazi ukubona ule phesheya ukuthi wenzakalani la emzini wakho lapha, noma ukwazi ukuvula igate njengoba kule America ukwazi ukuvula igate la emzini wakho. Uma ungena kusho ukuthi ku building noma any indawo nje noma ehotel noma kuphi kufaka i-fingerprint kuvuleke umnyango, noma usondele kuvuleke umnyango. Ya, yilolo hlobo nje le security systems engilwenzayo. Nama electric fencing, yes, access control, yebo, ngayifinga kanjalo.
Yes, singathi uzimele kumbe uphansi kwenkampani.
Kushuthi kwamanje ngi-subcontract, ngizimele nje kahle kahle, kodwa ke ngibe subcontracted by companies ezenza leyo nto leyo. Ezenza lowo msebenzi lowo.
Ye, kukhanya phela lapho kule mali lapha. Kule mali.
Ngabeka. Cha, yayikhona yona. Uyaphileka nje kuphela ukuthi sikwazi ukuthi abantwana bathola ukudla, okunye nokunye siqhubeke sikwenze. Kushi nje ngathi ngisomabhizinisi osafufuza osasemncane. Ngakubeka kanjalo ngamafishane.
Ye, singathi manje njengoba sokungena i-Operation Dudula leyi, hayi kuhluphi khona.
I-Operation Dudula kusho ukuthi ke mina nje ngokwami kuyahamba kufike lezo zikhathi lezo kuyisizwe ngesizwe sokuthi mhlambe kube naleyo mbono yokuthi sesingathi siminyene siminywa ngabanye. Akukho ke singakwenza ngalokho. Kuzofanele ukuthi singakhuleka nje ukuthi sincenge ukuthi mhlambe isikhashana sisithole sokuthi siphinde siqhubeke sibe sidobha sikhumbule ekhaya, sidobhe sikhumbule ekhaya kuze kulunge nokwethu nakho. Akufanelanga nje ukuthi singaba into esingathi singabaluyisa ukuthi indaba besenze i-Operation Dudula kithi. Yindlela nababona ngayo, yizwe labo. Basamukela ngesikhathi singena, ngiyacabanga namanje saphilisana nabo. Kodwa ke yebo, njengoba sengishilo imoya ibuye iqubuke ibuye phezulu abanikazi bendawo, kuyenzeka lokhu yana tu.
Yes, ngathi ke awukhumbuli nje ukuthi ubuyele ekhaya enkayi khona.
Hawe, enkayi nje ukuthi nje mina enkayi ngihlezi ngisenkayi vethe. Njengoba nje kushuthi buya kulo December ngama holidays ngiyahamba, kodwa ngiyafisa ke khona ukuthi umuntu ake aphinde ahlale khona futhi naye endaweni njengoba vele sasikhulele khona bese kushupha ukuthi uma kungekho ngakwenza ngale noma osuqalile okusabhizinisi ongakuphilisa uzafike wenze njani bese ngicabanga ukuthi ke yilapho sekufuna ukuthi sicaba ngamathuba emsebenzi singawavula khona kuleyo ndawo uma ukuthi bathi ngesilungu nje if the ground is level kuyadlaleka na kulelo ground level nathi kube khona singakwenza kusiphilise sithuthukise impilo zethu sithuthukise nezabanye ekhaya.
Umnumzana Morgan Khumalo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ube xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg. Kwezemidlalo lilubhekise kumncintiswano wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba lihambela phezulu iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi. Lokhu kwenzakala ngemva kokunqoba eliwenze emidlalweni eye Women's T20 Quadrangular Series. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe kuyo yonke imidlalo emithathu elidlale kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series eqhutshelwe elizweni lase-United Arab Emirates wona ufike komlindi uyacina ngolwesibili. Umqeqeshi wale qembu uGary Brandt uthi loba kunjalo kuningi okusamele bakulungisise njengeqembu.
Amantombazana adlale kuhle njengoba sinqobe kuyo yonke imidlalo yethu okuyinto enhle kodwa lokho kutsho nje kuphela ukuba siveze ukuthi kuyini esenelise ukwenza kuhle. Usasemkhulu umsebenzi okumele siwenze loba nje siqhuba kuhle ngoba kulezinto ezimbalwa okumele sizilungisise. Ngaphandle kwalokho ngiyathokoza ngempumela esiyitholileyo.
Kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series iqembu leZimbabwe linqobele United States of America ngamawikethi amahlanu emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobele United Arab Emirates ngamaranzi angamashumi amane lesikhombisa kuthi kwesithathu litshayele Thailand ngamawikethi amathathu. Umqondisi wemidlalo kunhlanganiso yeZimbabwe Cricket 2 Hamilton Masakadza uthi isifiso sakhe sokuba iqembu leli liqhubeke lokhu linqoba la kumidlalo yokudinga amaqembu aza kuyancintisa kumidlalo yokudinga intshantshu yezwe zomhlaba kumidlalo ye-2020.
Kule nqubela phambili enkulu ekudlaleni kweqembu leli njalo badlala ngamadlabuzane. Badlala kuhle sibili njalo kuyakhanya ukuba baqeqeshwe kuhle ikanti bonke abadlali badlala indima yabo ngemfanelo. Ngifisa ukuba baqhubekele phambili bedlala ngendlela efanayo ngase Abu Dhabi ngoba amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu.
Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers uthi bazaqhubekela phambili besebenza gadalala ukuze banqobe.
Wonke umuntu uyazi ukuba sisebenze kanzima kanjani ukuze sifike lapha esikhona. Siza qhubekela phambili sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye ngoba akumelanga sihle sicabangele phambili kakhulu.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye lePapua New Guinea, Thailand kanye le-United Arab Emirates. Kwisibaya sikagroup A kule Bangladesh, Ireland, Scotland kanye le-United States of America. Amaqembu azaphutsha imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalani azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal njalo azanqoba lapho azadlulela kufinal aphinde futhi kube yiwo aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ngomnyaka ozayo. Amaqembu abalisa lona eleSouth Africa, ele-Australia, ele-England, ele-India, ele-New Zealand, ele Pakistan, ele Sri Lanka kanye lele West Indies avele aselalo ithuba elokudlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokuhlukunyezwa kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa. Ngehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolitshi le-University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqatshi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.